Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthalono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 23 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga leReserve Bank seliqale ukucwayisisa ukususwa elizweni kwegolide okungekho emthethweni yisikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umfundisi Hubert Angel, kulandela umfanekiso wedokumentary ozasakazwa lamuhla ngenhlanganiso yezindaba e-Al Jazeera.
Iproblemu ye-MDC akusibandla ngokwalo. Iproblemu ye-MDC yi-leadership. Since ukufa kwaTsvangirai, i-leadership ye-MDC sibone isiya le nale ingalandeli umthetho we-constitution yethu.
Enye inkokheli yebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora ithi lanxa leli bandla liphiwe izinkulungwane zamadola nguhulumende akuthembisi kukhetho.
Kodwa mbona ngazathi okusuka kube lohlupho kakhulu ukuthi ngabe kulento esiyenziwe esibonakalisa ukuthi umuntu engenza udlakela kwenziwani.
I-Commission kahulumende ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission, i-NPRC, ithi kufanele abantu balondoloze ukuthula phambilini kokhetho oluzaqutshwa lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibhanga elikhulu elelizwe leReserve Bank of Zimbabwe selivule uphenyo phezu kwenotho yesikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa e-Europe lasemazweni asemhlubulweni we-America, umnumzana Hubert Angel, kulandela ukuphuma kwakhe kudokumentari yomsakazo we-Al Jazeera ekhuluma ngokuphatheka kwakhe kumisebenzi yenkohlakalo. Ugatsha lwe-Insurance and Pensions Commission lulobele amankampani ama-insurance lawama-brokers incwadi ewalaya ukuthi kumele aluphe yonke imininingwane yenotho ka-Angel leyomunye ophatheke kwezokuthenga lokuthengisa igolide, umnumzana Yuan Macmillan, ngoba leyo mininingwane idingwa ngokuphuthuma lugatsha lwe-RBZ olubona ngokulwisana lenkohlakalo kwezemali olwe-Financial Intelligence Unit. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umsakazo we-Al Jazeera ukhangelelwe ukusakaza lamuhla ntambama idokumentari yayo ethiwa Ichaya Sobala, inkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ekuchaphazweni kwenotho yelizwe efana legolide. Umfanekiso lo wawumele usakazwe kumaviki amathathu edluleyo kodwa wamiswa kancane ngezizathu ezingazakaliyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu, umnumzana Mbuso Ofuzwayo, ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezazithinteka emfanekisweni lo zizaxotshwa emsebenzini na.
Kunzima ukuthi sikhangele lokuthi bazakuwa ndalo lokuthi bazaxotshwa umsebenzi. Ungakhohlwa ukuthi Hubert Angels lo ophethe ilizwe wamenza uambasada wakhe. Akusiyonto entsha, bathe bethatha besanda kuwisa umgabe kwakhithwa a list yabantu okwathiwa ba-externalize imali bazabotshwa, abanikwa isikhathi thize ukuthi beyiphendukise. Akuzange kwabonakala ukuthi kwenzakaleni. Silabantu abafana nalo mama uRushwaya uHenrietta owabanjwa e-airport ehamba legolide, wabotshwa okwesikhathi thize kathesi sokwalahlelwa eceleni. Silabantu abanjengaPiska Mfumira omeya wajajena. So eZimbabwe akusiyo nto entsha ukuthi kuthiwe umuntu obanjwe esephula umthetho. Okuqakathekileyo ukuthi iloyalithi yakhe ebandleni Infilimi Al Jazeera kuphele ngasinceda ngakho information nje kuphele ukuthini abanye sihawukele ukuthi nampa abantu badla umnotho welizwe abantu bedubeka bona bezinotisa njengama individuals kodwa akukho okunye singathi sikukhangelele ngoba eZimbabwe ubotshwa ma uphikisana laba bephetilizwe kuphela ukuthi utshontshile ngoba bona la bantu ababe oyubed angels akuqala ukuthi kuthiwe nango ngento ezenkohlakalo waphumelizweni lapha kuthiwa ulento zenkohlakalo kodwa lo sephethilizwe waqeda wamnikeza isikhundla wathi ungomunye wabameleyo ngaphandle kwamazwe. So kimi angikhole ukuthi ubebekwenza bengakwazi kuphela nje Al Jazeera yeyabisihambe yakhipha imfihlo kodwa ukuthi sithi khona kukhona okungenziwa kubo. Kangikhole ukuthi siyabe siqinisile iZimbabwe siphila kuyo siyazi ukuthi inkohlakalo asiyonto emangalisayo okwethusayo kuphela ukuthi ngabe ngumuntu ophikisana nombusazwe lowo.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo oyinhlanganiso ye ibheju likaZulu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Lingaba liphiwe izigidi ezifika phose ibhiliyoni lamadola eZimbabwe ibandla leMDC Alliance kodwa enye inkokheli yaleli bandla ithi akuthembisi kukhetho. Phansi komthetho wePolitical Parties Finance Act, ibandla lezanu PF lizathola imali eyibhiliyoni elilodwa, i-1 billion, kuthi ele-MDC Alliance lona lizathola imali engamadola eZimbabwe afika phansi kwengxenye $449 million. Lokhu kwenzakala kulokudonselana amandla okukhulu kuleli bandla. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Douglas Monzora waxotsha enye inkokheli kodwa umthethwandaba wayibuyisela ebandleni usithi abaxotshwanga ngendlela esemthethweni. Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sebandla leli umnumzana Witness Dube yehlule kodwa senelise ukuxoxa lomunye walabo ababuyiselwa ebandleni umthethwandaba umnumzana Dan Moyo.
Thina asiboni amalungiselelo enziwa MDC ukuthi incintise kukhetho lolu oluzayo. Siyazi ukuthi ama-by election adlulileyo iMDC ayizange incintise and ama reasons akhona awatholakasisi kahle ukuthi kahle kahle inkinga yini. Ungathola ukuthi abantu abekho abafuna ukuncintisa ngaphansi kwe-MDC ngoba bebona ukubana iMDC the way engakhona i-leadership ekhona engazange ikhethwe ngokuthanda kwabantu abayiboni bengama ngaphansi kwayo. Njalo futhi ma sikhangele khona manje imeseji esiphuma ku-leadership ye-MDC, i-so-called leadership eyazifakayo eka-Douglas Monzora. Right now sibezwa bekhuluma ngodaba le-delimitation i-court application yababayifakileyo ukuthi ukhetho kufanele lumiswe. Sizilwe isikhulumi sika-Doug sithi noma lungamiswa for 10 years. So ngenkulumo ezinjalo kuyatshengisa ukuthi umhlangano awukalungiseleli ukuthi ungancintisa kukhetho oluzayo. I think nje into engekho enqondweni zabo nalezi mali ezibuyayo esizokuthiwa zizokhishwa yi-government. Siyazi ukuthi uDuck ukhangelela izimali lezi ukuthi azifakele esikhwameni ngoba vele uyazi from the time yama-by election ethola ama-0 uyazi ukuthi isupport akanayo. Njalo futhi uyazi ukuthi even abantu abangama bancintise abekho, so yena uzozithathela imali nje asulumlomo.
Manje nxa likhangele njengoba like layafika emthethwandaba, libona ungani ibandla elakusasa elebandla limi njani?
Thina esimangakho kakhulu yikuthi iMDC i-institution, iMDC umhlangano wabantu owakhiwa ngabantu abasebenzi ama-student unions bekhangelela ukuthi yiyo engaba yihope yabantu ukuthi kube lo tshintsho eZimbabwe. I-problem ye-MDC akusibandla ngokwalo, i-problem ye-MDC yi-leadership. Since ukufa kwaTsvangirai i-leadership ye-MDC sibone isiya lena le ingalandeli umthetho weconstitution yethu kwazi kwayiwa kubo Supreme Court ukuthi uChamisa akhitshwe esikhundleni sokuba ngupresident ngoba wayengene engangenanga ngendlela yeconstitution. Siyabona uDouglas Monzora laye zama ukwenza okufana lokwenziwa nguChamisa ukuthi angene esikhundleni sobumongameli ngendlela engekho ku-constitution. So njengoba usitsho inkantolo ithe i-lawsuit yethu iqinisekile ukuthi uDouglas akalawo amandla ukuthi asixoshe emhlanganweni, njalo futhi siqhubekela phambili sisiya enkantolo ukuthi basifezele kahle nge-constitution yethu udaba lwethu lokuthi uDouglas akangenanga ukuba ngupresident ngendlela eyiyo, ukwenzela ukuthi siqale phansi ukwakha ibandla kuma-branch, kuma-ward, la kuma-district. So right now thina sibhizi sikhulumisana lezi zalwane zeZimbabwe, ama-members e-MDC. Siyazi ukuthi after okhetho bazobe sebedinga ikhaya labo, futhi kumele bathole ikhaya labo selilungile. Sesililungisile thina sesenze i-Congress ekahle esukela kuma-members kuma-grassroots from ama-branch, ama-ward, lama-districts kusiya phambili.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonapha kwele Melika esigabeni se-Virginia. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, sizaqhubeka sizama ukuthinta umnomzana Witness Dube, isikhulumeli saleli bandla. Lokhe sikudaba lwezokhetho, iCommission kahulumende ebona ngokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission ithi kufanele abantu belondoloze ukuthula phambilini kokhetho oluzaqutshwa lonyaka. I-commission le iphakathi kokuqhuba imihlangano lenhlanganiso ezizimeleyo, abezombusazwe kanye labezokholo ngenjongo yokucubungula amacebo angasetshenziswa ukwenqabela udlakela lokulondoloza ukuthula. Izolo umgcinisihlalo we-NPRC eHarare, umnumzana Obert Gudu, uthe injongo yabo ngeyokwenqabela ukuxabana ukwenza ukuthi kungagxili emphakathini phambilini kokhetho. Isiphathamandla sekhomishini yezekhe umnumzana Givemore Masongerera, yena uchasise ngobudlelwano bekhomishini yakhe le-NPRC ekukhankaseleni ukuthula, njalo ukhuthaze abamabandla ezombusazwe ukuthi babambane bengabangeli udlakela. Amapholisa lawo agcizelele emhlanganweni obuseGwanda izolo ukuqakatheka kokulondoloza ukuthula. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu, njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu.
Imizamo ye-NPRC iqakathekile kakhulu, kodwa mbona ngazathi okusuka kube lohlupho kakhulu ukuthi ngabe kulento esiyenziwe esibonakalisa ukuthi umuntu engenza udlakela kwenziwani. Ngo-2018 bakwenza, last year kube lama by-elections, abantu yonke imizamo leyenziwe abantu batshayiwe, sibonile abantu belimele, sibonile ematopo abantu belimele, kuchawe labantu abangabameli bedala lephalamende, kodwa akukho umuntu esezwa kuthiwa sebotshiwe ngalokho. So ngibona ngazathi udaba lodlakela politically eZimbabwe yinto eqakatheke kakhulu ukuthi iliswe. Ngijabuliswe ukuthi lamakhosi omdabuko awemathebeleni South emkhonyeni sizwile induna Mathema ikhuluma against violence, samuzwa induna uBidi ekhuluma phambi kwakho uMnangagwa ngokuqakatheka kokuthula, ukuthi wonke umuntu engakuthatha kube ngumsebenzi wakhe ukuthi kube lokuthula elizweni, ipolitics yethu zibe ngezelizwe, kungabi lo muntu ozanjani ozenza violence. Ngibona zathi kungasinceda.
Sesikhuluma ngezinduna, ungathi ikhomishini le iyakwenza konke eyabunjelwa ukukufeza. Sesikhangela khona ukuthi ikhulume langodaba lwegugurawundi, singasabali okokhetho kuphela.
Okuluhlupho ngekhomishini leyi esasikukhangelele ukuthi ikhomishini ezabe izimele independent from executive, kodwa ungayikhangela okokuqala ukhangela ama-characters akhona. Izolo bebekobulawayo ukomishina ugwere use watshengisa ukuthi use wathe bantwini kafuna ukukhuluma ngegugura hondi so kuyabonisa ukuthi laloba abantu bekhangelele ukuthi kukhona okungenziwa kodwa ama-commissioners angikona behluleka nje yona i-diplomas ukuthi hayi siyakuzwa elikutshoyo kodwa namhlanje sihamba ngalokho i-commission leyi ngendlela abantu ababekhangelele ngayo yayibunjelwe ukuthi ilungise udaba lwe-gugurawond but i-commission leyi kathesi eqinisweni kayisenzi abantu ababethe bakulwela ukuthi ibe yiyo yona isigcwele nje abantu abazidingela umsebenzi ngoba ungabona okwenziwa abantu abanjengabo obhedigudu yena lo mama ugwere indlela adedila ngayo izolo labantu kuyakutshengisa ukuthi hhayi ayisibo bantu abangalungisa udaba lwe-gugurawond konke lokhu kungenxa yokuthi bathethe okuthiwa i-executive i-executive yathi kayifundi bebamba udaba lwe-gugurawond so mbona ngazathi lintuthwana ithemba esingalifaka kubo
lo ke ngumbuso umnumzana mbuso ofuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-ibheju likazulu obeqoqa ecingweni losithandekile mhlanga we-studio 7 okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kuba esedolobheni le-Victoria Falls lamhlanje lapho akhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umhlangano wabemba amatshe aligugu awamadiamond awe-African Diamond Producers Association. Iphephandaba le-Newsday linodaba lokuthi kulomunye umama otshele umthethwandaba ukuthi umkakhe umfihlela incwadi yeholo i-payslip okweminyaka elithumi behlala bonke. Lumama obesemthethwandaba efuna ukuphiwa imali yokondla abantwana bakhe ababili e-maintenance engamadola alikhulu ngenyanga. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, salibonani, salibonani makhiwa mahle, salibonani bantu bakaNkulunkulu. Ninjani? Hayi thina siyaphila. Hayi akulantembi, ukhumalo okhulumayo. Banjani abanye bonke? Hayi thina siyaphila kakhulu lanxa liphila kuhle, nomsebenzi nawuhamba kuhle yayo, kodwa niyawubona uhamba kuhle ngoba hey, hayi izindaba lezisipha elizipha zona, hayi ziyahlabusa zimnandi, futhi hayi likhuluma into eliqinise ibonakala ukuthi hayi iqiniso liyalikhipha liyiqiniso noma bengathi zama ukuthi balifihla leqiniso hayi yalisihleki ngoba ungaza kuthatha ilahle ligoqele ngelembu ukuthi uze lizafihleka liyaphuma kuphela ngoba iyatshi liyatshisa. Hayi siyabonga lekho elikwenzayo. Hayi benombono unyana lapho ukuthi hayi amadoda ayakhuluma, amadoda ayakhuluma. Hayi ukukhuluma ngomlomo asikukwenza, hayi lokhu akwethusi. Hayi i-CCC hayi ithandela into yokuthi ichaye ithule. Ya mfana omncane uchaye ethule engakhulumi kakhulu, mfana omncane uchaye ethule. Ya siyamsekela kakhulu, sasavota siyamsekela. Hayi siyamsekela and futhi okwenza kathesi abantu bayasukuma ngobuningi, bayasukuma bayakwazi ukuthi into abayenzayo bayayazi into abayenzayo. Ya noma bengathi bazama ukuthini, hayi ya kuyefana lakho okwenzakala eNigeria kunoku ukuthi kathesi bazama ukufihla ukuthi iqiniso liliqiniso. Hayi iqiniso liliqiniso liyaphuma kubani lobani ukuthi hayi iqiniso yileli. Hayi ngiyabonga kakhulu ziduke, ngiyabonga kakhulu Nkomo, ngibonga kakhulu madoda. Hayi hamsana umsebenzi ngomsebenzi ukhumale lo khulumayo. Thank you, ngiyabonga kakhulu mathiwana.
Ngibingelele enkundleni linjani lonke basakazi. Hayi wasakazi, mina ngilokudana ngondoda lo abathi nguChris Mthwangwa. Sonke isikhathi uma e-addressa imidiya utshela amamidiya ngokuthi yena wala njani impi. Ngalesi sikhathi thina sifuna intuthuko, hayi ukuthi lokukhuluma ngento ezadlulayo yokuthi wena wawusesigangeni, wawusilwa njani lamabhunu, wawudubula njani amabhunu, ibhazuka wawuyisebenzisa kanjani. akusasebenzi lokho manje. Sifuna ukuthi uma ukhuluma le media utshele i media ngevision yelizwe. Hayi kulokukhuluma ngokuthi wena walwa akusebenzele isizwe lokho. Okusebenzela isizwe intuthuko yesidingayo elizweni. Njalo okunye futhi ngiyamangala ukuthi lapho oziqhenya khona ukuthi wawudubula amabhunu wawadubula kuphi kwendawo kanti wawusebenzela kuyiphi indawo. Ngoba angaze ngizwe mina la ngelinye ilanga endaweni zasemashonaland lapho elake ladubulana khona lamabhunu. Angaze ngizwe indawo lapho kwakulwelwa khona zindawo zasemathebheleleni. Kuyadanisa ke ukuthi kati wena wawusilwa ukuphi. Yini abantu elabuya selihijacker ilizwe selizenza ingathi lalwela ilizwe leli. Awuzange ulilwele ilizwe ngitshola kancane wena. Wena wabuya ilizwe ulihijacker kuphela. Sifuna intuthuko, hayi le nto sitshela yona kumedia. Hayi sesikhathele ngawe shem.
Studio 7 labalaleli bethu, sinamangaliso ngabantu bakithi abesiNdebeleni bathi umfana kangeni. Umfana kangeni, kanti umfana nalo silikhohlwe ukuthi uMogenzongirayo wathi sifa kwakumele kungene uMakhube. Kuthi uMakhube bambize i-dissident, ibalisa silicine libizwa yizanu kuthiwa kula ma-dissident lahlala iminyaka yonke le azovuka sokubizwa uMakhube. Ngoba amaNdebele wonke aziwa ngokuthi ngama-dissident, futhi amaNdebele wonke aziwa ngokuthi ngama-foreign eZimbabwe. Nxa lingakwazi bantu bakithi, bantu bamathebheleleni Ndebele ukuthi izanu isibusa ngento okuthiwa iGrand Plan, 1979 Grand Plan. Triple C ilento la ukuthiwa i-triple X eqalisa ngokuthi the first sentence ekhulumayo there's nothing like mphakazi. Angazi mina ukuthi abantu bakithi lizaze livuke nini izihlobo zami. Singabokwenza so siyahlala sigqili siphume ebugqilini bezanu sizingene ebugqilini be-CCC. Amashona kawalithandi Mandebele.
Sanibonani, sanibonani ku-Studio 7 basakazi bethu nonke nabalaleli be-Studio 7 onibulisayo ke lapha ngumthali Khumalo Milane Goli bakwethu. Ngithi ngikhulume ngayo ipolitiki yezweni lakithi. Izindaba esizitholayo ngeNigeria kune-political party entsha esithwalise nzima i-ruling party iwina ama-voting all over nje. Lokho kwenzakele eZambia lakho i-collision nje yaba so for some few months yawina. Emalawi lakho kwaba ne-collision for some few months yawina. So lokho kusuka kube yinto enzima ebantwini abafana nabo-Chamisa. U-Chamisa angeke enze enye into engasurprise izana. He is always an open book kuzana. Iyamazi ukuthi vele ucabangani. Njalo akona angeke ayifake ku suspense ukuthi ibigess ukuthi maybe unjani. Iyamazi. Njalo i strategy sakhe aza ngaso sokuthi izana idli imali, izana sibulela ilizwe. Abantu bayakwazi lokho. Akazami kuya ne strategy esitsha ngoba ngeke kwenza kanjalo uzakhala nje ngo-2018. O ayekele lo mqondisi moya babuye le strategy esitsha. Angabe lokho waste isikhathi sabantu.
Studio 7 sikhuluma ngani kathi kathi kungani asiphendule isizwe lathi izindaba zethu sizikhulumayo. Bantu bakithi siqondisa kumnanga kwamanje. Sifune sitshele engasikhulumele ukuthi sibuye emakhaya nasihlupheka kanje. Igama lami ngubishop ngise-South Africa. Sidala ngisebenza e-South Africa ngathi ngasuka ngesikhathi se-Gugurawun isimbulale labafowethu. So ngicele engasikhumbuzi kasikhululungisele into zethu esitshele ukuthi siyasebenza wavala izimali zethu. So kavulele ezo zimali zethu sikwazi ukusebenza ekhaya. Siyakufisa ekhaya kodwa ngenxa yokuhlupheka ngeke sikwazi ukuya ekhaya. Ngangcono namapermit mangayiphelile sisoko lesikhona la sisoke sivikana la kuvelela kudala ngesikhathi samabhunu sasisoke sivikana la singalazincwadi. So sicela umnankakwa engakhuluma into engayisiyo. Loko siyayicela kumnankakwa sathi kalungisa imigwaqo still lamanje from 1980 kusele umgwaqo kaSimizi sokwegebheke kwagebheka. Kuyini okulungisayo? Beloko bethatha imali befake ezikhwameni zabo bebheka khonale kuma-African countries. So sicela umnanga kweStone phesi ikunikeza amandla ukuthi sisebenze kona lapha sizabe sibuye ekhaya sizihlalele. So sasila into esizayiyenza. So ku-30 sizibuye ekhaya sidingela izimoto. Izimoto ziyasenzelani? Sigibela mahala izimoto lezo. Ziyasifikisa emzini yethu lezo zimoto. Siyacela lokho kumnanga kwaStone phela ukuthi singabantu sigagakalisane nokuvuselela leya ilizwe kuphela. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
ngokusho kwezibalo zokugada lwezamapholisa kule South Africa kusukela ngenyanga kaMfumfu kusiya kweKampalakazi nyaka enye kudlongu lwabesifazana abedlula izinkulungwane ezingamashumi amabili 12,000 abafika izinkulungwane ezisithupha 6,000 kuleli nani badlungulwe ngabantu abebebathemba. Kulamakhulu abesifazana ababulekweyo ngalesi sikhathi katiki abanye bachaywe bachiywa bebangwa ezibi. Lokhu sekuthiye iningi labesifazane kwele South Africa lithithi bele isizalwane sakwele South Africa unkosazana Nelene Chitenze uJesus 7 ukuthi kulusizi ukubona abesifazane bebulawa ngisho langabantu ababaziyo.
Most women are being killed by their husband because they have nowhere to go because they're depending on those husbands because they are the ones that provide. So
iningi labafazi bagcina bebulawa ngomkabo ngoba bethembele kuyo yonke into abayidingayo empilweni.
Try to have something that belongs to you, something that you use to provide for your children.
Owesifazane weZimbabwe unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi abesifazane abavela kwamanye amazwe labo bathwele amagabha avuzayo.
Ngingathi njenge hour unga uzwe nje sokuthiwa sekwenzeke okuthile kusenziwa ngobaba kwabesimame ekubeni kanti bona obaba ibona kumele basivikele. Bakithi bobaba siyacela, siyashweleza. Omama bafihleni ngaphansi kwamakhwaphenu, hayi ukuthi libahlukumeze. Omama bacela ukunakekelwa, benakekelwa yini bobaba, hayi ukuthi libahlukumeze. Ngiyakhala, ngiyashweleza ngokwami ngithi no to each and the best violence.
Enkulumeni yakhe yesizwe lonyaka i-State of the Nation Address kanye lemhlanganweni okuhlose ukudinga indlela zokuqeda ukuhlukunyezwa kwabesifazane oqhutshwe ekupheleni komnyaka ka-2022, umongameli Cyril Ramaphosa we-South Africa uvumile ukuthi imizamo yonke enziwa okwamanje kayenelanga.
Despite our efforts, violence against women and children continues unabated in our country. Not a day goes by without a story in our newspapers.
Ukuhlukunyezwa lokubulawa kwabomama labantwana elizweni sekukubi okuthi akutshoni ilanga kungenzekanga.
About a woman or a child that has lost their life or been abused in the most horrendous manner.
Okhokhele inhlelo ze-Gender Commission esabelweni sakwaZulu Natal unkosazana Zanele Ncwane uthi osekufuneka khathesi ngamacebo.
Ngesikhathi bekene nesihlava sesandulela ngculaza nengculaza, kwaba khona i-council eya establishwa leyabizwa ngokuthi i-National Council. Nala kuloku esibhekene nako, siyafisa ukuthi kube nale council, ngoba makukhona i-council, i-council le iyafandwa, ifakelwa imali ukuthi kwazi ukuthi kube yiyona ehamba phambili bomhlahlandle. Sayinqoba kanjalo impi le sasibhekene nayo isandulela ngculaza nengculaza.
Ezinye zezinqumo ezithethwe emhlanganweni wendaba zabesifazane nyakenye zigoqela ukukhuthaza ilizwe lonke ukuthi lisukume lilwisane nokuhlukunyezwa kwabomama. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso Khumalo. Uthuso ke lapho besipha udaba lokuthi ngesikhathi umhlaba uthakazelela inyanga yembali yabesifazana ngenyanga yona le ekambimbitho, ukwanda kwezehlakalo zokudlwengulwa lokubulawa kwabesifazane kwele South Africa sekubachiye bedlela evalweni. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibhanga le-Reserve Bank seliqalisile ukucwayisisa ukususwa elizweni kwegolide okungekho emthethweni ngumfundisi Hubert Angel, kulandela umfanekiso we-documentary ozasakazwa lamhlanje inhlanganiso yezindaba eseQatar e-Al Jazeera. Enye inkokheli yebandla le-MDC Alliance ele ibandla likhokhelwa umnumzana Douglas Monzora ithi lanxa leli bandla liphiwe inkulungwane zamadola nguhulumende, akuthembisi ukuthi izathola kukhetho. Sinugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe namhlanje ntambama ngo-half past 7.